siyabonga Jonga Losandra lijona njani emakhaya siya divana emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 17 ngompalakazi 2015 siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
to ensure ukuthi khona i-economy yeZimbabwe iyalungiswa, ilungiswa yibo mama because obaba sesibonile ukuthi economy is not a priority kibo, bona they are interested in politics. Kathese zithi I think vele sebekhangela i-2018 ama elections, that's where their focus is.
Abenhlanganiso zabesifazana baqhuba umhlangano kobulawayo bekhulumisana ngezamabhizimusi lezombusazwe.
Ukhetho selufikile enkulumani constituency. Mina nxa ngikhangele mlanda ubulawayo sephenduka ekhaya, ubulawayo sezimisele ukumelelwa ngabantu abaphenduka ebantwini, abantu abahamba besiyamelela abantu edalela ipalamende.
Ukhetho lokudinga ummeli wenkulumane edalele parliamente kobulawayo olwe-by-election luza kwenziwa ngomgqibelo ibandla le-ZANU-PF litabukene phakathi. Ibandla elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mjuru ele-People First selisayine ugwalo lwamabandla aphikisayo olukhuthaza inguquko kundlela urhulumente aqhuba ngayo ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Abenhlanganiso ezikhankasela amalungelo abesifazana ezehlukeneyo abavela esigabeni zonke zelizwe bathe kwaqa emhlanganweni wamalanga amabili kobulawayo bebonisana phezu kokungenziwa ukuthuthukisa inani labesifazana abaphatheka kwezombusazwe la kwezamabhizimusi. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Ngenye ingoma ka-Oliver Mthukudzileyo ethi Thozeza Baba ebezijabulisa besifazane lapho behlaba ikhefu emhlanganweni owenzelwe eChrister Churchill kobulawayo phansi kwesihloko esithi Women, Money and Politics oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Institute bendawonye labe-Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Politics Trust, Women Institute for Leadership Development kanye le-Southern Western Region Gender Network. Lomhlangano wokubonisana phezulu kokungenziwa ukuthuthukisa abesifazane inkokheli kulezi nhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane zithi wenziwa ngemva kokunanzelela ukuba lokhe kusanda ubuyanga kwabesifazane lanxa kuyibo abalinani eliphezulu ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52%. Okudanisayo abesifazane laba bathi bakulesi simo sekuyiminyaka engamachumi amathathu lanhlanu ilizwe lathola uzibuse belokhe besalela muva kwezokuthuthukiswa komnotho lanxa uhulumende ehlezi ehlabela ingoma yokuthuthukisa lolu hlangothi yabekwa lemithetho kwaze kwabunjwa logatsha lwabesifazane kodwa singaguqukile esi simo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Wild unkosazana Samukeliso Khumalo uveze ukuba kungalesi sizathu sokunanzelela ukuba kabananzwa abesifazane elizweni okwenze bangena lumhlangano.
To ensure ukuthi khona i-economy yeZimbabwe iyalungiswa, ilungiswa yibo mama because obaba sesibonile ukuthi economy is not a priority kibo, bona they are interested in politics. Kathese zithi I think vele sebekhangela i-2018 ama elections, that's where their focus is. But ama day-to-day issues are affect umuntu ongumama, affect ama families, kukhanya ngani abekho consent. Yikho sicabanga ukuthi sibe le dialogue lesenzela ukuthi omama baphatheke njalo ba-influence i-direction of the country.
Uprofessor Rudo Gaizanwa ngomunye wabaze emhlanganweni lo wokubonisana ngezinye zezikhexe ezikhona kulolu hambo lokuzama ukuthuthukisa abesifazane lokuthi zingalungisiswa njani.
Isimo sombusazwe laso singathi yakubamba sibili ngoba kudala imisebenzi yakhona abantu abaningi babevele bengayenzi imisebenzi yokuzenzela imali, izinto eziningi babengaziboni. Kodwa kathesi izinto zombusazwe kasahambi kuhle, abantu abaningi sebekubona ukuthi kumele sisukumele izinto, umuntu uzincede wedwa nxa ngoba kusela muntu phela ozabe ekupha umsebenzi.
ukhuthaza besifazane uProfessor Gaidzanwa ukuba behlukane lomkhuba ukuchaphaza imali mahlayana bengalalisa inkophe benothisa abanye.
Ye, abantu balakho futhi ukuchaphaza imali ngokuthi abazithibi ekubambeni kwabo imali. Ngoba umuntu nje angathi uchathi, ah, namhla ngithengisa lokho, umuntu abesethatha isikweleti. Omunye abuye athi uthengisa amawiki, umuntu usethatha. Omunye athi ngithengisa lokho, umuntu abelokhu ethatha, azagcine vele esele sikweleti eziningi. Kodwa into ekhona yikuthi kumele umuntu avele azithibe njalo akwazi ukuthi yonke into kumele ibe ilungisekile ukuthi nxa wena uzitshela ukuthi hayi kumele ngenze lokho, kumele ngikwenze ngesikhathi esinje, ngile njongo yami ukuthi kumele ngenze lokhu lalokhu lalokhu ngemali engilayo kule inyanga.
Unkosazana Virginia Phiri ungumlobi njalo ngowesifazane owafundela umsebenzi wokuqoqa ingwalo zemali, i-accountant, aseuqhube okweminyaka engamachumi amathathu lambili. Bavele bahlezi besebenzela besifazane beqhuba imisebenzi embalwa, utsho njalo unkosazana Phiri, ethi inkinga isuka ibe khona lapho sebefuna ukufinyelela lokho okubaphathisa ukukhula kwaleyo msebenzi, befuna ukuyiqhelisa kube ngamabhizimusi amakhulu.
Omama abaningi bangangena emabhanga bayesebenza khona phana, labo babe ngomphathi ntambo babona into zenzakalani. Iyaguquka imithetho, iyaguqulwa kufakwe kube kahle. Engubonayo lapha ikuthi obaba vele kabafuna ukusizwisisa, obaba bayasesaba, obaba vele hayi kunzima. Ye, kodwa thina vele ayisithi thina omagogo omamhlanga sibancane, uyakhumbula kobulawayo. We've seen people prosper and all and everything kakhulu. Independence ikhona sibili kakhulu, ivile abancane bona abathengisa ama-airtime kuyini kumbe ukuthengiswa into zenwele bayaluka inwele bazuza izima. Independence ikhona sibili, kodwa ukuthi siyefika khona le phezulu esidikidikini, hhayi ngitsho inkani.
Makukhangelwe lokho kwenza abesifazane babelokhu bekhala ngokungathuthukiswa kwamabhizimusi abo, kungaba yimithetho yelizwe loba eyamabhanga, uPhiri athi yalungiswa kukhangelwa abesilisa kuphela.
Kumbe nxaswa kimithetho yena yafakwa isibona ukuthi imithetho le isesilungile, kumbe siyilungisa ukuthi ilungi ukuthi siqhubekele phambili. Ngoba isikhathi siyahamba, kuzaze kube nini songama 35 years independence yafika yaqoqoke. Kodwa-ke omama kuthiwa he watsho umsobho wahlala amaqatha, imithetho ikhona sibili, kodwa into azihambi. Yikho-ke sithi kathesi bonke sikhole singomama asihlanganeni. Wonke umama kusukela kumbe ngowasekhaya emakhaya, kumbe ngowelokitshini, kumbe ngowasesabhabha, kumbe ngowangaphi, umama ngumama. Imali yimali, sonke sifuna nje ukuthi imuli yethu la lilizwe lakhona lona lelo.
Abangenela umhlangano bavumelana ukuba kumele kukhangelisiswe ukuvimba abesifazane laba ukuthi bathuthuke, bazwisise ukuba imali isempahleni abalayo okufana lezifuyo, kodwa inkinga kuyinotho ekhangelwa ngokuthi ngekababa, hatshe yabo bonke kumbe kamama yedwa. Bathi lokhu yikho kumele kulungisiswe elizweni elizithi lisebenzela ukulinganisa amathuba abesilisa labesifazane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingumavis Gama.
Ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank lithi liyajabula ngokwenziwa nguhulumende weZimbabwe, ikakhulu ngenhlelo zalo zokuvuselela umnotho ezigoqela olokusungula amabhizimusi olwe-ease of doing a business. Lathembisa njalo ukuqhubeka liphathisa ngemali kulolu hlelo. Umeli we-World Bank eZimbabwe unkosikazi Camille Numa wethule amazwi la emhlanganweni wokuhlaziya impumela yalolu hlelo osukwenziwe phakathi kwamalanga alikhulu edluleyo. Unkosikazi Numa uthi kuyajabulisa kakhulu ukuthi uhulumende usesebenza lamankampani azimeleyo emizameni yokulungisisa ukusebenza kahle kwamabhizimusi. Emhlanganweni munye uhulumende ubikwa ephumele egcekeni wavuma ukuthi eminye yemithetho yakhe ephathelane lezamabhizimusi yaba liphutha lapho ibunjwa, kodwa uthe uzimisele ukuyilungisisa ukuze abanini bhizimusi abafuna ukusebenzela elizweni kube lula kibo ukwenza lokhu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukhetho lwe-by-election esigabeni senkulumane kobulawayo luza kwenziwa ngomgqibelo kuliviki ibandla le-ZANU-PF litabukene phakathi. Kodwa lanxa kulokudonselana ibandla leli likhanya lizazithathela lesi sikhundla ngoba amabandla aphikisayo amaningi kawasoze ancintise. Omela ibandla leZANU-PF umnumzana Killian ubikwa engasoze athole usekelo kubasekeli bebandla ekade befuna kuncintise owake waba ngumeya umnumzana David Ndlovu yena owanqotshwa kukhetho lwama-primaries. Sehlulekile ukukhuluma lo Ndlovu kanye loSibanda kodwa iziphathamandla zebandla leli ezigoqela umnumzana Sevia Kasukuwere zibikwa zitshele umhlangano oqhutshelwe enkulumane izolo ukuthi balubufakazi bokuthi kule xuku elisekela uNdlovu elifuna ukuthi lenze okuthiwa ibhola egangeni okutsho ukuthi abantu bengavoteli uSibanda. Lesi sikhundla sabakhona kulandela ukufa kukamnumzana Thamsanqa Mahlangu owayelilunga le-MDCT ngenyanga kaMfumfu. Amacele MTC lamanye amabandla agoqela elezaphu athi kawasoze angene kulolu khetho. Abanye abazangena kukhetho lolu ngabathi umnumzana Ngwalo Nyathi obandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe lo Sibusisiwe Mpofu owe-Reformed Democrats of Zimbabwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network ithi izabe ileziphathamandla ezilitshumi lane ezizahlola lolu khetho. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Ngwenya olilunga leCentral Committee yaleli bandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhetho selufikile enkulumane constituency. Mina nxa ngikhangele mbulanta uBulawayo sephenduka ekhaya, uBulawayo sezimisele ukumelelwa ngabantu abaphenduka ebantwini, abantu abahamba besiyamelela abantu edalela ephalamende bekhuluma ngento ezihlupha uBulawayo. Sesidlulile isikhathi sokuba nabantu abathi behamba nje besiyazikholisela ukuhlala eHarare emahoteleni nokungenzi lutho mayelana ngokuhlupheka kukaBulawayo. Athesi so isikhathi sokuthi uBulawayo usekubone kufanele ubana aphendule uZANU-PF ngoba yikho lapho okulabantu abale-responsibility abale-task ukubana bamelela abantu ngokugcweleyo ngoba yethu iparty iyafuqa abantu ukuthi nxa ungali hamba umelela abantu ngokugcweleyo khuluma ngezinto ezihluphayo koBulawayo ulungisele abantu bakoBulawayo ukwenza into yona ikusasa yakoBulawayo ibe ngcono ngoba siyakhangela ubana kudala bekuthiwa kontuthu ziyathunqa. Kathesi ama-factory segcwele ama-church sesifuna ukuthi kulungiswe khona kwanti ukubana sibuyele back esimeni esasiyiso sona njengoba thina abangenayo abangu-5 labantu abangena ngoJuni sesizamile silokhu sifuqa. Ngikhuluma nje kathesi uBulawayo usenikwe i-special economic zone status under i-leather industry le-textile industry khona kwana okuzenza ukubana ama-factory lawana ayevele khona kudala asekhangela ukuthi wona azavulwa futhi ngeliseduze hatshi elikade. So nxa ngikhangele bona nto inkulumane i-constituency layo izalandela indlela efana nayo naleyo ekuthi ikhethe ummeleli ovele eqembini leli leZANU-PF ongubaba uKillian Sibanda ukubana amelele abantu benkulumane abuye ezosijoyina ngapha sibe yi-team uBulawayo, i-team emelele ubuhle bukaBulawayo, emelele ukubana uBulawayo abuyele kuBulawayo esimaziyo izolo.
Yeye kodwa sizwa kuthiwa kulokudonselana phakathi kukaSibanda lo Ndlovu owanqotshwa kuma primaries akusoze yini lokhu kubangela ukuthi linganqobi?
Yeah, ngafuna ukuthi ngifakaze lokhu ngokwamina kangikwazi ubana kuyinto ekhona. Mina ubaba Ndlovu ngibazi elijaha elidala lomhlangano, ijaha elazi umhlangano. Ngathi khathesi xa lijaha elidala ngisho ukuthi ungubaba Sibili, ungu-alderman, umuntu ophekekile emhlanganweni, kaso muntu ongadonsela ingubo eceleni, ngumuntu engikwazi ukuthi udonsela ingubo ekhaya. Noma ngabe kunalokhu nalokhu ngabe kukhulunywa, kube noma ngabe kuphanjaniswele lapha nalaphana. Kodwa ubaba Ndlovu ngokumazi kwami umuntu omashure enough okwaziwa hayi kupolitiki into ezinjalo ziyenzakala.
Lona udaba lwebhola egangeni lolu sizwa kuthiwa alukela kukhulunywa izolo emhlanganweni, kuthiwa khona bakhona bathi kuqoqwe khona lokhu, kungakuliqiniso?
Bengingekho emhlanganweni ngwamina, bengisephalamende. Kodwa into engiyaziyo ukuthi kona phakathi komuzi omkhulu ongako ongangowezanu PF, iziganga sozisweli. Abalungileyo asozibaswele.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, njalo lilunga letale le-Central Committee yaleli bandla. UChris Gande uphinde waxoxa lo wake wamela isigaba senkulumane engusenator unkosikazi Rita Ndlovu owebandla le-MDCT.
Ukhetho Gandhi njengoba nivele ukwazi ukuthi i-by-election vele eZimbabwe akula muntu ongayiwini, kukalutshwana ukuthi liwine ngaphandle lani lize libe netactic eyenziwa yiZANU-PF. Kunje beke senze i-registration liyana okuthiwa yi-polling station voters roll registration. Beku-right civil, but i-problem ekhona ukuthi ayathi khona emuntwini i-proof of residency uyayiproduce nxa ungalayo uyabhalisa i-affidavit. Khona kuyana yikho kulapho kunobudodi khona. And sebeqalisile vele ukuba baqalisa vele kuqalisa ukurejista khonaphana ukubhasha abantu from others.
Ye, alibona ukuthi njenge-opposition ukungangeni kwenu kukhetho kuzaliphambanisa ngesikhathi selifuna ukubuyela sibona sebezigxilile khonapho?
Lekhona abantu bayakwazi vele ukuthi indaba sisithi kahle ngiyela ekhethweni le-by-election. Athwezi vele bekwazi khona lokho, ngoba ukuthi umuntu ukuthi wena uzigqakezele uphinde uzigqidele akwenzi vele kasonto elungile. Ngoba vele abantu yesibabe besithi kasingene kasingene, kodwa siyabachathisela ukuthi isizathu wayi singafuni ukukhontesti by-election yokuyo.
Thini uZulu uthini, uza vota yini kumbe vele kuzavota abantu abalutshwana?
Abantu abalutshwana vele abantu abalutshwana bazavota. Khonapha lapho engihlala khona mina abantu babuya bezofuzana ukuthi kanti vele i-election yani, abantu ba-confused. Vele ngiqinisa babuza ukuthi kanti vele kwenzenjani, abanye bengakwazi baze beza ukumenyezela ukuthi abantu abahambe kuye-rethi kuyavota mhla ka-19. Bebuza ukuthi kanti kwenzenjani. Uvota abazavota abazakhwanisa kanti lembono wathi vele kuzaba le-apasi.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngoke wamela isigaba senkulumane engusenetha kubandla le-MDCT. Ibandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mchuru ele-People First selisayine ugwalo lwamabandla aphikisayo olukhuthaza inguquko kundlela uhulumende aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi khona ukuqilibezela kukhetho luka-2018. Amanye amabandla asayine lolu gwalo kumaviki amabili edluleyo ngathi ele-MDCT, i-African Democratic Party, i-Transform Zimbabwe lamanye. Ingcweti kwezombusazwe zithi inyathelo leli lilakho ukukhokhelela ekumanyaneni kwamabandla aphikisayo angene kukhetho ebambene. Sixhume isiphathamandla se-People First umnumzana Maxim Kandla lesiphathamandla se-People's Democratic Party umnumzana Sengezo Chabangu. Sibuze uMkandla ukuthi kungani bekubone kuqakathekile ukusayina lolu gwalo.
Abantu abavotayo kumele bevote bekhululekile, bengela kuthuselwa, kungela obunye ubudlwangudlwangu obungaba khona kumbe ukucilana nje ngezindlela eziphansi ezijulileyo. Ngakho-ke abantu kuqala kumele sikhangele kubo ukuthi khona bayathola i-protection lokuncediswa ukuthi khona xa kuthiwa ekhethweni lapha kuye votwa kuhle. Ngakho-ke sibambana namabandla wonke ngobana injongo ekhona lapha inye, kasi ebandla elikhulu elincinyane indlela ekhona lapha lenjongo ngeyokukhupha lo uhulumende okhona osenze kwadaleka amabandla amaningi elizweni alokhu ehonona ngokuthi khona kabantu kabaphathwa kuhle. Ngalokho-ke sibambane namanye amabandla sisenzele ukugcizelela ukuthi lathi sibona ngembono efanayo ebonwa yilawo mabandla ukuthi akula kukhululeka kwabantu. Ngakho-ke nxa sithi abantu kuqala sithi asikhangeleni ukuthi bona abantu kuqala bazavota ngokukhululeka yini. Yikho sibambane labanye abantu.
Mnumzana Chabangu, siyazi lenu ibandla ele-People's Democratic Party kalisayinanga lolu gwalo. Kungaba kusitsho ukubana kalikubone na ukuqakatheka kokubambana kwamabandla?
Ukuhlanganisa amabandla elizweni laseZimbabwe kakuqalanga lamuhla. Yinto esilwe iminyaka engaba ngu-10 years sikhangela ukuthi i-MDC yafonyanini. So akukanto embi ngokubambanisa amabandla, but ayisikho ukuthi ukubambanisa amabandla yikho okuzakhipha uhulumende. And asitsho ukuthi nxa sibambanisa thina amabandla siyenzela ukuthi sikhiphe uhulumende. Sibambanisa amabandla sikhangela izinto eziningi, hatshi ukukhipha uhulumende kuphela. Sikumele sikhangele ezomnotho, sivumelane lamabandla ukuthi sizaguqula njani umnotho welizwe leZimbabwe. Sizakriyetha imisebenzi njani, abantu bazabuyela emsebenzini njani, ama-industries azavulwa njani, ilizwe leZimbabwe lizathuthuka lisiya phambili ngayiphi indlela, abantu bazakhululeka ngayiphi indlela. So kasikukhangeli njengento yokuthi kumele sikhiphe umgabe sikhiphe izanu p f siyireplace kumbe ngalokhu esingakubiza sithi yinyamazana endle.
Uyakhuluma uChabangu baba Mkandla.
Hayi, ngiyamuzwa umfowethu laphana umbono yakhe sibili ibalulekile icacile. Kodwa-ke ngibone ngazani uChabango kabalanga kuhle kumbe kakuzwisanga kuhle njengoba esitsho ukuthi khona kababizwanga. Lathi abanye bekuthanda sasingabizwanga khona sibizwe kathesi. So-ke ama-organizers akho khona lokhu abakwenzayo abayibo bamumathisa abantu ukuthi ukhange lo mbono omunye ngelihlo elinye bazabafikela. Entambu zami ukuthi umqondise kuyo lapha akukakhulunywa ngokubambana kwamaphathi kumba amabandla ukuthi kayikhupha uhulumende okhona. Kubambane abantu amabandla onke bekhangele i-reform yama-elections ukuze kungabi lodlakela. Yinto yokuqala. I-document yona lena yiyo ekhuluma ngakho kuphela lokhu. Asikakhulumi thina ngokuthi amabandla onke kabambane. Njalo nxa usiye ekhethweni kule bandla uhamba ulungiselele ukuthi khona ezomkhonemu zazilungisa njani, bona abantu bazaphila njani, kuyini okuzatholwa ngabantu. Njalo nenkokheli yangikhona iyabe iyiphi ekubambaniseni amabandla lapho kudingakala khona amabandla wonke ngesilungu bathi i-coalition. Leyi yi-document yama-reform electoral ukwenzela ukuthi siguqule okuyikho kukhona laphana kulandelwe kule mithetho eminye laphana egangileyo esuthi siyizame. Njengokuthi khona lapha sifuna iqiniso liphelele ukuthi khona abantu behambe ekhethweni lelo bekhululekile. Njalo nxa sikhuluma ungavela ufome iparty kuthi ukuthi khona lelo bandla lelo utho ukuthi khona lizaba lile mbono engcono kulale ekhona kathesi e-economy. So ukuthola usehlukanisa izanu lomu-economy kufana nokuthi awukaqalisi buyela phansi eqalisa kutsha kumbe buya emabandleni asebekubonile lokhu ukuthi khona iparty ifonyelwani, ifonyelwa ukuthi khona iyebumba uhulumende. Ngakho kuyabo usiyafoma usiya ekhetheni yabo usazi ukuthi i-economy yakho iyabe imi njani. Yikho kudingakalayo khona lokhu. Ngakho-ke lapho umfowethu lapha ngizama ukuthi ngimqondisise khona lapho ukuthi khona lapha ugwalo lolu ngolama ngilokureformisa kuphela ama-election ukuthi kabe free and fair kuphela.
Kusacentwa indlela lapha baba Chabango, kutsho ubaba uMkandla.
Angakulandeleliyo uMkandla ukuthi indlela ngayicentwa ayicentwa ithi nxa isicentiwe usuzobizwa. So kuqakathekile ukuthi sihambe sisonke sibambisane ikhuba sisonke sibonisane ukuthi kulamaphutha esiwenzileyo, kulamaphutha esingavelanga siwenze futhi kusasa. Okumele futhi akunanzeleliwa uMkandla ukuthi iBhayibhili lilinye, kodwa-ke kulamathetho amaningi elizweni la, kodwa iBhayibhili lakhona linye libalwa ngendlela ethiyeleyo. So angazakubalekela futhi ukuthi nxa ukhuluma ngama-reforms sokukhulume nge-economy.
Umnumzana Sengezo Chabango ngowebandla le-People's Democratic Party obexoxa endawonye lesiphathamandla se-People First, umnumzana Max Mkandla. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi zilikhangele ngamehlo abomvu ilanga lekhisimusi njengoba kuyiso isikhathi esihle sokuphumula labangane lesihlobo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngemva kokusebenza umnyaka wonke kungayiwa ekhefini, iningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa bathi bazathatha ikhefu linyanga ukuze bayidle kahle ikhisimusi belesihlobo labangane eZimbabwe. Ukuwa kwezomnotho eZimbabwe kwachitha ubungane obuningi njengoba abanye baqonda emazweni atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika, abanye baya e-Europe, kwathi abanye balubhekisa eMelika. Bonke ke befulathela imuli zabo eZimbabwe. Ngekhisimusi yalonyaka iningi lithi loba kungaba nzima ngeke bayekele ukuyabonana lesihlobo labangane ekhaya ngekhisimusi. Umnumzana Fortune Ndebele odabuka ekhezi ezansi yakwele Mandebeleni esigabeni selingwe phansi kwenduna uBidi uthi kabukho ubunandi obuseGoli obungenza bakhude ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Abantu bazelana eGoli kakhulu kakhulu ngokuzosebenza, uma beqeda kusebenza bayabukela ekhaya. Kuyafana nje nomuntu osemandawa uthi uma eshaya esemsebenzini abukela ekhaya, kodwa ngakho ukuthi basekudeni basendaweni yokuhamba bahamba emva kwesikhathi ekhaya, kodwa ikhaya ngesilungu bathi home is best. So ikhaya liyohlala leli khaya noma kungathiwa kwenze njani.
Unumzana Goodwill Ndlovu odabuka ePlumtree yena uthi intokozo yaphuphuma kuye njengoba sekusele ukuthi avale emsebenzini angene indlela.
Ah, ekhaya ngiyahamba mpela, angazi mpela ukuthi injabulo yakhona like ngayibeka kanjani, because kumnandi mpela uma usidibana nabantu abagcina kudala izihlobo abantu abangani abantu engafunda nabo kuba mnandi kakhulu. Yisi isikhathi kadisemba sabo sisilindile mpela.
Lolu langatho lokudlalela ikhisimusi ekhaya lukhulu kokuthi lalabo abazavala imisebenzi sekusela amaholo ambalwa ukuthi ikhisimusi iqale, labo bathi bazabhekisa amabombo ekhaya. Umnumzana Nyson Sibanda odabuka enyama endlovu ngomunye wabo.
Ikhisimusi ngizoyidlela endleleni ngoba emsebenzini ngigcina mhla ka 24. So ushuthi uma ngigcina emsebenzini ngizogibela, so ngizoba ngisendleleni ngisiye ekhaya. Ikhisimusi imnandi ngoba abantu nabenihlangene, amafamily nihlangene, abanye babuya endaweni ezihlukene, endaweni ezihlukene, so kuba mnandi kakhulu ngoba niyenze nje nenza nomcimbinyana nje ukuthi nidle nijabule nabanye isihlobo nabangani.
Umculo weZimbabwe uMavela Sibanda yena ukhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi nxa sebefika ekhaya lamafidlongo lezibiliboco bengakhohlwa ukunakakela abayanga labampofu.
Elala ekhisimusi kimi into evamise ukuyenza ukuvakashela abantu abadala kuphela lapha endaweni engikhulele khona. Kulabo gogo asebekhulile bangavakashelwa ngabantu ababo, ibenisuhamba bavakashela kakhulu banika lezi zipho esiwaye nazo ukuthi nabo bakhiphe bangasuke becabanga kakhulu.
Loba kunjalo kakusibo bonke abajabulileyo ngalesi sikhathi. Abanye bathi ikhisimusi bazayidlela lapha njengoba bezabe besebenza. Bakhona njalo abathi isifiso sokuya ekhaya sikhona kodwa imali yiyo engekhoyo. Abanye ke abafana lentatheli eZimbabwe uMxolisi Ncube bathi kabazukuya ekhaya ngalikhisimusi ngenxa yesimo sezombusazwe.
Njengabantu abangidinga kusebebonise ngesikhathi esiningi ukuthi bangidinga bengidalela amacala engingawaziyo, kuthi ukuthi bavele bangilinde ngamehlo abomvu, ukuthi ukuthi nxa ngibuyela ekhaya ngumuntu lana oseziphosela esihogweni kumbe osezifaka emzini wesilwane, kungakho nganxa yalokho yikho ngasoze ngibuyele ekhaya.
Loba kunjalo laba labo bathi bekhona ngapha eGoli labo ngekhisimusi bazatshona bezitika bagide kuze kuse. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje lapho isikhangela khona okuphume emhlanganweni wabesifazana obuqhutshelwa koBulawayo becebisana omama ngokuphatheka kwezombusazwe la kwezamabhizimusi. Lithumele i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Thokoza omuhle kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo untungameli Nkomo Lilani.